abenhlanganiso le bathi bakhathazekile ngokwanda kwenani labesilisa ababanjwa i-prostate cancer isikusibanga esibanzima ukuthi yelapheke ngoba iningi labo lingathandi ukuya kubodokotela nxa bengazwanga inhlungu zomzimba. Ngakho-ke umnumzana Lavmo Makurirofa obona ngokwethula kwembiko lokufundisana kulinhlanganiso uthi sebenanzelele ukuthi obaba ngabasukumeli phezulu ukuyahlolwa njengabomama.
There's no free prostate cancer screening, they have to pay. So that
uDubo esilala ukuthi asila screening service yamahala ku prostate cancer.
Uthe kuqakathekile ukuba lolu sizo lufinyelelwe ngendlela elula ingakhulu emaphandleni njengokwenzakalayo ku cervical cancer kwabesifazane ehlolwa kungelambadalo ngoba kungelula ukunanzelela izibonakaliso zalo mkhuhlane noma zikhona-ke ezimlutshwana.
Some may experience pain when urinating. Some may experience this pain deep down the groin. Those are some of the symptoms. Sometimes there will be hematuria, some blood stains.
Lokhu kuhlanganisela ukuhlala ufuna ukuchitha amanzi lobuhlungu ku-groin.
Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso yabesilisa ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi kunje banomkhankaso wokukhuthaza obaba ukuthi besoke njengendlela yokulwisana lezifo ezigoqela imvunguzane.
Kuyayehlisa amathuba okubana obaba bethole umkhuhlane wemvunguzane lakubomama abana bathole imvunguzane yesibeletho xa ubaba ehlanzekile, ubaba esokile. Kuyancedisa umama lobaba osokileyo ukubana angatholi imvunguzane yesibeletho. Ngakho siyakhuthaza amadoda abana kasambeni siyosuka sivikele izimuli zethu.
Umnumzana Prisho Liwa wenhlanganiso ye-Platform of Life Skills Transformation Education for Light uthi kudinga ukusebenzelana lokusabalaliswa kolwazi ngalesi sifo okugoqela ezikolo, inhlanganiso ezizimeleyo, uhulumende, abazali lomndeni wonke nje ukuze kufundiswe abantwana besakhula ukuba kuqakathekile ukuya kubodokotela nxa umuntu engela nhlungu zomzimba esiyahlolwa nje.
Prostate cancer is a problem that is not only reserved for men of old age, but that they could start to take better care of their health.
Kufuna ukusabalala kolwazi kakhulu ukuze kube lokuntshintsha.
Abe Cancer Association of Zimbabwe bathi inkinga ezibhekana labo kwamanje yikusilela kwendawo zokuhlolwa lokwelaphela imvunguzane ngoba zitholakala emadolobheni amakhulu anjengeHarare lakoBulawayo kuphela. Bekhale njalo ngodubo lokungatholakali lula kwemithi yokwelapha imvunguzane lokuthengeka kwayo ngoba eminengi inentengo ephezulu kakhulu engeneliswa ngabaningi okuthiya abaswelayo bengela lapho abangayaphephela khona. Uhulumende uthi ulohlelo lokuthuthukisa ezempilakahle lugoqela-ke izibhedlela zamakliniki elizweni lonke kusiyabamba lasemaphandleni nesifiso sokuthi ezempilakahle zifike ebantwini. Ingcitshi zezempilakahle zithi isilinganiso sokungama-20 phose ayisithupha ekhulwini 57% sabantu bemazweni asathuthukayo lalo buyanga sihlaselwa izifo zemvunguzane okuyimumo obangelwa ngamandla yikusilela kolwazi, ukusilela kwabodokotela le mitshina yangalezi nsuku yokuhlola lo mkhuhlane. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.